Siyabonga ke uChris kanye loMavela singokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 5 Mfumfu 2015 silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bahlekele kakhulu ke ngakhohlwa njalo futhi ukuthi uMahlangu yiwo labana abafana abaqala besesebatsha besephathini njengama youth besezowakhwela ke waze wafika kwesibangeni sokuthi la esengumkhokheli we-MTC ebangeni elikhulu. So ikulahlekelwa ke ukukhulu kakhulu ngoba silahlekelwa i-experience yakhe enayo kusukela kubunjwa ibandla.
Obengumsekeli kanobhala obona ngokuqoqo kwenhlelo zebandla le-MDCT uMnumzana Thamsanqa Mahlangu kasekho.
Lokhu kusitshengisa into evele isenzakala elapha kwelethu ilizwe leZimbabwe ukuthi uhulumende kanye labaphansi kwakhe kabaqakathekisi ama-human rights abantu. Uhulumende walapha eZimbabwe uvele eyaziwa ngokubhidlizela abantu, yikho lapha bebulalile abantu izindlu.
LeZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku oluqakathekisa ukutholiswa kwabantu indawo zokuhlala ezilohlonzi eleWorld Habitat Day. Njalo ugatsha lwezempilakahle luthi uhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane efana lendingini lerubhela luqhutshwe kakuhle njalo kukhanya abenkolo ezishiyeneyo abavame ukungakhwabithi ukuhlabisa abantwana bebephatheka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Obengumsekeli kanobhala obona ngoqoqo wenhlelo zebandla le-MDCT uMnumzana Thamsanqa Mahlangu akasekho. UMahlangu obemela isigaba senkulumane edalela ePhalamende ubhubhe namhlanje emadabukakusa esibhedlela esingaqanjwanga ngegama koBulawayo. Ubegula okwesikhathi eside njalo akukwaziwa ukuthi ubebulawa ngumkhuhlane bani. UMahlangu owake waba ngumsekeli kampathindambo wabasakhulayo utshiye unkosikazi wakhe uBrenda Zaranyika labantwana ababili abangabafana uMnyaradzi yena ke oleminyaka elishumi lanye loZibusiso oleminyaka eyisithupha. Ibandla le-MTCT litshengise kudana okukhulu ngemva kaMahlangu lesithi wayengumuntu olesibindi ongomunye wabasungula ibandla leli akukaziwa ukubana uzabekwa ngaphi kumbe nini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele nobhala obona ngoqoqo kwenhlelo zebandla le-MTCT uMnumzana Bethi Nico Pepe omtshele ukubana badanile okwamagama.
Njengabandla silahlekelwe kakhulu ikakhulu i-department ye-organizing ngoba nawe nguye kade engumsekeli womgoqo. So silahlekelwe kakhulu ke ungakhohlwa njalo futhi ukuthi uMahlangu yiwo labana abafana abaqala besesebatsha besephathini njengama-youth besezowakhwela ke waze wafika kwesibangeni sokuthi la esengumkhokheli we-MDC ebangeni elikhulu. So ikulahlekelwa ke ukukhulu kakhulu ngoba silahlekelwa i-experience yakhe enayo kusukela kubunjwa ibandla.
Ungaba lolwazi ukuthi ube leminyaka emingaki?
Okweminyaka kade bengingakabi lolwazi olukwanileyo ukuthi nganelisa ukuthi ngitsho ukuthi ube neminyaka emingaki, kodwa-ke engingakutsho ngokuqothwe ukuthi ube sedlulile-ke i-age yama-youth e-35 years.
Ubethethe yini njalo utshiye abantwana abangaki kumbe unkosikazi?
Ya, engikwaziyo ubesethethe, kodwa-ke ngingayimbile qiniso ukuthi ubeselabantwana abangaki, kodwa-ke engikwaziyo ukuthi ubethethe unkosikazi.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo okuyambeka ahamba njani?
Asikabi lobufakazi obugcwele ukuthi kuzahamba njani ngoba into eyenzakale namhla emadabukakusa-ke lesi hlobo sisahlangana lathi sisahlangana. So asingake sibe lolwazi olukwanileyo ngalokho.
Kanti vele kuyini okumkhuleleyo?
Well, angeke ngikutsho lokho-ke ngoba angikatholi-ke i-medical report yakhona ungaba lobufakazi bokuthi ngikhulume into eyiqondileyo, but engingakutsho ukuthi-ke hhayi ubephathekile-ke esesibhedlela.
Ya, manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikuqoqayo, bakhona yini abazayo abanjengabomkhokheli webandla lokunonjalo?
Well, njengoba ngitshilo ukuthi yinto eyenzakale namhla emadabukakusa-ke abantu basahlanganisa amakhanda-ke ngathi ephathini kulokuhlanganisa amakhanda kanye lezihlotheni kulokuhlanganisa amakhanda iseseyinto-ke esayethuse abantu-ke kusakhulumiswa namhlanje emiswe emakhanda.
Mnumzana Bethi Nico Pepe ngunobhala obona ngoqoqo kwenhlelo zebandla le-MDCT lapho ke bekhuluma ecingweni le-Studio 7 okuBulawayo. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku oluqakathekisa ukutholiswa kwabantu indawo zokuhlala izilohlonzi ele World Habitat Day. Ngasikhathi sinye umasipala weHarare iqhubeka ibhidlizela abantu imizi yalabo abakhela endaweni azithi azikho emthethweni. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga eThembwe Housing Cooperative emzini weButiro 4 eHarare asanda kubhidlizelwa imizi kuthiwa akhele endaweni ezingekho emthethweni. Athi wona kalutho lutho kiwo lolu suku ngoba iziqondiso zokulunanza ziphambana lasebehlangane lakho kunje behleze egcekeni. Umgcini sihlalo wale kopa umnumzana Caleb Kajike uthi abayindawo umanisipala aze alulungisise udaba lwabo abatholise enye indawo yokuya kwakha. Unobhala jikelele enhlanganisweni ye-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi kuyadanisa okwenziwa ngumanisipala weHarare ukudilizela abantu izindlu bona abakade besakha kusemehlweni akhe.
Lokhu kusitshengisa into evele isenzakala elapha kwelethu ilizwe leZimbabwe ukuthi uhulumende kanye labaphansi kwakhe kabaqakathekisi ama-human rights abantu. Uhulumende walapha eZimbabwe uvele eyaziwa ngokubhidlizela abantu, yikho lapha bebulalile abantu izindlu ngoba i-right yabantu yokuthi bathole indawo yokuhlala kabayiqakathekisi.
Wasola njalo lokhu kwenza uNyoni ethi kwenza uZulu obhidlizelwayo aqhubeke esiba ngumyanga.
Bathi sokwenza impilo lapha le-economy yeZimbabwe ukuthi abantu basebenza gadalala ukuthi bazidingele imali bazakhele izindlu, baphiwa imvumo ngumanisipalati ukuthi bayakhe babhadale izimali ezazifunakala, kodwa umanisipalati sebuya sezobulala izindlu ezintutshwane phakathi kwezinye izindlu eziningi, wachiya ezinye wabulala ezintutshwane. Kutsho ukuthi umanisipalati welapha eHarare uyapha ngasandla senxele ngapha ngesandla sokudla ebese bathathela futhi. Ngiyadanisa ukuthi vele benzani khona ngale eTownazi kanye lo meya ukuthi vele umsebenzi wakhe ngowani nxa engakwanisi ukumelelela abantu belapha eHarare.
Umqondisi wenhlanganiso yeChitungwiza Residency Trust umnumzana Mavelas Khumalo uthi bathukuthele ngendlela umanisipala aphatha ngayo udaba lwamalunga eThembwe Housing Cooperative.
Udubo liku council yethu eCity of Harare yona yathiya umthetho, yathatha umthetho yafaka ezandleni zayo. Kwakufuze iCouncil yeHarare i-approach ama courts. Kwaku umsebenzi wecourt ukuthi sithi ayibisani amaphepha wonke elilawo siwabone, yona icourt ibisinikeza i-judgment. Manxa uCouncil wayenze njalo abekathe singela lolu udubo, kodwa iCouncil yeHarare yathatha umthetho yafaka ezandleni zayo, yiyo ele problem kuleli udaba.
Abhidlizelwe izindlu laba bathi kabayikusuka lapho abakade bakhele khona baze batshengiswe indlela ezalandelwa ukululungisisa udaba lwabo. Bathi banikeza umanisipala weHarare amahola angamachumi amane lasitshiyagalombili kumbe insuku ezimbili ukuba alulungisise lolu daba. Nxa engenzanga lutho bazathatha amanyathelo agoqela ukutshengisela ukukhonona kwabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amazwe omhlaba lamhla ananza ilanga lababalisi ele World Teachers Day ngesikhathi inhlanganiso amanyana wamazwe omhlaba United Nations ikhuthaza ukuba kuvuselelwe imfundo ukwenzela ukuba ibe lohlonzi kusiyafika umnyaka 2030. Isihloko sokunanza leli langa ngesithi Empowering Teachers Building Sustainable Societies, sikhuthaza ukulolwa kwababalisi okuza kwenza ukubana uZulu laye athuthuke. Ukuthuthukisa imfundo ingesinye sezinqumo esikhuthazwa yi-United Nations ezama Sustainable Development Goals okumele zifezeke lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Ababalisi bananza ilanga leli okusemthethweni leziphathamandla zikahulumende ngeviki ezayo. Ukuze sihlaziye ngokunanza i-World Teachers Day lokuthuthukisa imfundo, ake sizwe uGibbs Dube we-Studio 7 exoxa lomnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association.
Sikhangeleleke ukuthi sitsho ukuba yebo kambe sikhangele Teachers Day lamhla, kuyini esikhangeleleyo? Sinokujabula ekuthini-ke iza ngemva kokuba kube lo mhlangano omkhulu wabakhokheli bakahulumende e-United Nations, lapho okugcizelelwe khona ukuthi ezemfundo kaziphiwe njalo izinga eliphezulu nxa kukhangelwe inyathelo eliza kwenziwa ngo-2016 usiyabamba u-2030. Thina-ke njengabezemfundo ebesihlezi sikhankasa ngokuthi kwakube khona i-quality education, kwakube khona njalo i-education elinganisa amathuba, lokho kubanjwe kwaba yinto emqoka. Yikho nje esiyabe sivele sikujabulela lo nyaka ukuthi ngaye kuyaqhubeka kunjalo la kuleli elikamzikazi lo mambo iZimbabwe.
Singathi-ke lamhlanje ababalisi bahlutshwa kuyini ezikolo lapho?
Ngiza ukuthi ngithi kancinyane yebo kambe weholo kuhlezi kukhona. Nanku phela iholo livele liyinto elihlala likhuluma zonke zonke. Kodwa okumqoka okumele sikukhangele elamhlanje kweZimbabwe yilokho engingathi phecelezi ngesilungu ngama-processes aphatha ababalisi ezikolweni. Esingathi thina i-management of teachers in the schools. Kutho ukuthi lokho kuyabahlukuluza kancinyane. Nanku phela sithola ukuthi kulesibalo esibe khona esesiphinde saphichaphica ababalisi abaningi kade bekhona ezikolweni esesibona uhulumeni nazama ukuqondisa. Kanti laleso sibalo silokhu singani sikhombisa kungani kuthutshika kahle ukuthi yena-ke uhulumende uhloseni kakhulu nxa kukhangelwa uhlelo lolu athe walusikiza waluthwala futhi olwe-labour market flexibility luqukutheni ezisebenzini zikahulumende. Loba nje sitsho ngomlomo ethena kangizukuxosha abantu kodwa kule mpawu ezisolisayo ezikhomba ukuthi kukhona okunye okuzatshaya amanzi ngesikhathi esifitshane.
Nxa sesikhangele okunye okuhlupha-ke ababalisi akuhambelani na lokuthi bayahlukuluzwa ikakhulu nxa besemakhaya behlukuluzwa ngabantu bezombangazwe?
Lokho kuhlezi sikutsho eminyakeni yonke ukuthi ezombangazwe azisuke ezikolweni.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimbabwe Teachers Association, ubekhuluma lo Gibbs Duba weStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Abamabandla aphikisayo labacubungula ezenotho sebesole umphathintambo obona ngezabatsha kanye lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Joao ngemizamo yakhe yokufuna ukusungula umthetho obamba ngamandla amankampani ukubhadala imithelo yokudinga imali ezasetshenziswa kunhlelo zentuthuko yabensundu. UJoao utshele iphephandaba le-The Herald ukubana phansi komthetho lo amankampani angakalandeli umthetho we-indigenization azabanjwa ngamandla ukubhadala umthelo ofika kwisilinganiso sokulishumi ekhulwini 10%. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lisine imizamo kaJoao lithi imizamo kaJoao le izadlisa amankampani amalutshwane aseleyo. Izadiliza amankampani amalutshwane aseleyo. Amazwe MDC yagcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Okukhona ukuthi ama-companies akhulunywa nguJoao asiwazi ukuthi iwaphi, ngoba thina esikwaziyo ukuthi kulama-companies amalutshwane asebenzayo. Ama-company amaningi ababeyawatsho abantu besithi i-indigenization yabo siyaphumelela i-informal sector. Yenxa engayemsikeni estradeni esithi yathatha imali yakhona yikuri, ngoba ama-companies abhaliswe ama-official companies vele semalutshwane, akusela ama-companies semalutshwane vele.
Engaphumelela uJoao ubona amanyathelo la esiba lo mthelela bani sikhangela ukuthi amankampani avela ayasadalala lo mnotho kawuma ngakuhle?
Liqiniso, ngoba amakhampani amaningi afuna ukufaka izimali lapha bazagcina sebesithi kanti kungathi abantu beZimbabwe bekhala behlale belukhuma ngokuthatha imali baza kuba balutshwana abangenisa imali. Amakhampani akhona labagcina sebevala sebesithi hayi lokhu asawukwanisi imali yakhona ayithathayo yena iyagcina singena ezikhwameni zabantu bezanu-PF. So kusiba lokuxabana lokuningi nengi-corruption. So afuna ukukwenza kulezi thelo eziningi eziphambanisekayo sesikhangela phaa sesikhangela elakusasa.
Ungamxwayisa ngawapha amazwi?
into ekhona ukuthi yena uPatrick wawukahlale phansi ecabanga ngendlela zokuthi ama companies amacha wona laba abantu abavele bazuza imali e-indigenization yama ownership schemes kaba khangele indlela zokuthi baqalise ama business amacha kulokuthi babe belokhu bethatha abantu bezani bahlala begamula kuphela bethwele ihloka begamula kulokugamula kaba hambe bayehlanyela kube lama companies amaningi ukwenzela ukuthi umnotho uye khona abantwini umnotho abawenzayo bona abantu.
Mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho ubexoxa ecingweni lapho lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kuhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala enhlanganisweni yezenguqu elizweni eyezifa esilenkokeli entsha ngemva kokuxotshwa kukaCuthbert Dube. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha lwezemithetho kwele Melika solugqibe uhlelo lwayo lokuhlawula lokudinga ukuhlawula labo abawelwa yingozi yokuchitheka kwamafutha epetulo elwandle ngabenkampani yakwele Bhilithane eye BP ngomnyaka 2010. Laba bantu babikwa bezahlawulwa amabhiliyoni edlula amashumi amabili amadola, $20.8 billion. Kwezempilakahle namhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi lona uhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okubavikela imikhuhlane efana labondingindi le-rubella luqhutshwe kakuhle elizweni lonke jikelele, njalo kukhanya abenkolo ezijiyeneyo abavame ukungakhwabithi ukuhlabisa abantu babo amajekiseni sebeguqule ingqondo zabo labo sebephatheka ngokugcweleyo. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Uhlelo lolu lokuhlaba abantwana amajekiseni luqale emhla ka 28 Mpandula lwaphela ngolwesihlanu oludluleyo, lapho obekukhangelelwe ukuhlatshwa abantwana abangaba yizigidi ezinhlanu elizweni. Umongikazi obephatheke kulolu hlelo, unkosikazi Progress Dube, uthi abantu baphume ngobuningi ukuzahlabisa abantu babo, okutshengisa ukuthi iningi selizwisisa ukuqakatheka kwempilakahle yabantwana kanye lengozi ebakhona lapho abanye bengahlatshwanga.
Siyakhangela ilizwe leli lisanda ukuthathwa, abantu babekwazi ukuthi abantu babo bahlatshelwana, but kathesi ungananzelela uyabona ukuthi abantu abasakwazi ukuthi abantu babo bahlatshelwana. Ngiyethemba ukuthi kumele sikhangele ukuthi abezempilakahle sokumele labo bakhuthaze ukuthi bafundise abazali ngezinto ezingakhathaza abantu babo, nje yikho nje okungancedisa ukuthi izinga labantwana abafayo liyehle elizweni.
Umzali unkosikazi Rita Ngwenya olabantwana ababili uthi bobabili bahlatshiwe, kodwa unanzelele ukuthi ukuhlabisa ezikolo bekungcono kule makiliniki lapho indwendwe zakhona beziqinisisa isililo. Lanxa engazwisisi ukuthi irubhela ngumkhuhlane bani, uthi kulethemba lokuthi uhulumende uyazi akwenzayo, kungakho kazikhathazanga ngokudingisisa ukuthi ivele kuhlatshwani.
Mina ngihambisile sibili abantwana ukuthi bayehlatshwa, and hayi kuhambe kuhle. Sibonga lokuthi bekuhlatshwa ezikolo kwayenza umsebenzi wethu njengabomama ubelula, kodwa hayi emaklinikhi bekusiba lama queues amade, kodwa hayi abantu basevwe kuhle sibili, yonke into yahamba kuhle.
Lanxa kunjalo i-council yeHarare ithi bakhona abantwana bayale ukuhlatshwa ezikolo besithi abazali babo bathe bengavumi. I-council ithi ithethe amabizo abo bonke labo njalo iza kubalandelela ukuze kuye khulunyiswana labazali, ngoba akukho emthethweni ukuvimba abantwana ukuthola imithi efaneleyo. Isakhamuzi unkosikazi Makhosazana Sijiye uthi abazali yibo abaseselodubo ngokuhlatshwa kwabantwana, kodwa bona abahlatshwayo kukhanya sebejayele inhlelo lezi eziphathwa njalo nje ezikolo.
Abazali okwakhathi sebengani sebejayele
Kodwa engakhulu mbona ngani labo abantwana yibo asebengani sebewajayele kakhulu osokugcina kusenza ukuthi abazali bangapaniki nqa abantwana besiyawathola lokuthi njalo basitshele kusese lesikhathi.
Okuphathise kulolu hlelo uthi ukuthola imbiko kusese lesikhathi njalo ibigcwele emaphebandabeni lemisakazweni phezu kokuthi bavele bajwayele abazali ukuthi abantwana bayavikelwa umkhuhlane wendingindi. Unkosikazi Majori Nkolomi oyisakhamuzi uthi yena abakhe abantwana kabahlatshwanga ngoba sebeke bahlatshwa wonke amajekiseni endingindi adingakalayo athi edingisisa ebulenjini wathola ukuthi yiwo wodwa adingakalayo. Uhulumende uthi uyabe esithi umntwana wonke ahlabe kodwa kumele kuhlabe labo abantwana begqisa amajekiseni adingakalayo. Wengeze esithi yena uzaqhubeka ehlolisisa ebulenjini edinga ulwazi ngoba sesadlula isikhathi sokuthi umuntu aphongukholwa konke akutshelwayo afe ethule okwemvuyo omnikelo.
I-internet thina abanye iyasincedisa ngoba i-internet nxa ungagugla ikutshengisa ukuthi isifo sakho isifo bani njalo ukuthi kuyini okumele ukuthathe lokuthi nxa ususiya kudokotela uyabusule ID evele yokuthi kanti vele ngibulawayo kuyini lokunye ongakunqabela ngakho usesengkhaya okwenza ukuthi ube ngcono ngoba dokotela nxa usiya esibhedlela khona ngani abakunikile information yokugula kwakho but into abayifunayo ukuthi ubhadale.
Kulolu hlelo ugatsha lwezempila kahle luthi abamabandla basathandabuza ukuhlabisa abantwana kodwa udubo osolukhona ngolwabazali abafundileyo abangafuni ukuya emakliniki kahulumende njalo bezitshela ukuthi vele inhlelo zikahulumende azilamsebenzi. Isakhamuzi unkosikazi Nomalungelo Nyoni uthi kulusizi ukuthi kusese labazali abacabanga ukuthi bazingcono kulohulumende ngempila kahle yabantwana. Ethi kuyadingeka ukuthi abazali basebenzelane lohulumende ukuze kungagcini imikhuhlane ebiziphela isimemetheka njalo.
Siyabonga sibili ukuthi laba amapostori asehlabisa abantwana kodwa iproblem isikithi futhi thine sizithi sifundile ngoba information ulwazi esilutholayo kuma-computer lapha kuma-internet ziningi izinto esizitshelwayo ngezinto zonezi. So kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi wena uyezwa kuthiwa elizweni leli injection le yahlatshwa yabulala abantwana mbe kwaba lama side effects kodwa eqinisweni sibili ukuthembele enkosini ukuthi nxa i-government izasifakela into enjalo ambonthi kulomuntu ofuna ukubulala abantwa bethu.
Ngaphandle kwejekiseni le abantwana bake baniwa njalo phakathi kwesikhathi umuthi webilhazia lapho kuqala ukuna izulu nyakenye phezwe emkhuhlane yayivele isaziwa indingindi ufuba uphepha oludonsayo amaketane kanye lobugoga. Uhulumende sewengeza leyo ayivikelayo ukugoqela owamaphaphu inyumoniya owesibindi ihepatitis kanye lemeningitis. Lolu hlelo belungolwa kuqala ukuhlanganisa ijekiseni yendingindi lerubhela ekhangelelwe ukuba yiyo eyaqhubeka isebenza ngemva kokuba uhulumende enanzelele ukuthi irubhela isisiba yingozi njengayo indingindi. Bekuhlatshwa ezikolo, ezitolo, emakliniki kanye lasezibhedlela. Lolu gata ludinga ukufinyelela wonke umntwana. Amapholisa emgwaqweni lawo abephathekile ngeviki ephelileyo ukukhumbuza abazali ukuthi bayehlabisa abantwana. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo isiphathamandla senhlanganiso yenguqu ezifa uJonathan Mashinga itse nguye ozabe ezibambe esidukwini kulenhlanganiso kuze kukhethwe inkokeli entsha ngemva kokuxotshwa kukaCuthbert Dube labanye bakhe emhlanganweni oqhutshelwe eHarare ngomgqibelo odluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Amakansila angamachumi amahlanu lanye 51 avotele ukuba ube ngumongameli wenhlanganiso yezifa uCuthbert Dube kanye lamalunga ebhodi yakhe wonke betshiye izikhundla lezo besetheswa umlandu wokungaqhubi kuhle umsebenzi. UDube uxotshwe endawonye lofunga iJewuri, uJohn Phiri, uTwine Phiri kanye loTawe Ngwara kuthi uOmega Sibanda, uBen Gwarada kanye loMiriam Sibanda bona babevele bemiswe umsebenzi nguDube ngesikhathi kulokudoniselana kwinhlanganiso yezifa. udube ubekhuphe umbiko ukuthi usechiye umsebenzi ngolwesihlanu kuzavuka kusenziwa umhlangano we-EGM esithi kodwa uzaphuma e-ofisini ekupheleni komnyaka. Kodwa iningi lamakhansila lakwala lokhu wathi abathathu kuphela yibo abakade bevumelana laye. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha inhlanganiso yezifa luzaqhutshwa ekupheleni komnyaka, njalo lungakenziwa. Isiphathamandla salenhlanganiso uJonathan Mashingayitse nguye ozabe ekhokhela lenhlanganiso. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2 ka-1 liqembu elimela ilizwe le-Cameroon kuhlandla lakuqala elo mdlalo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo ye-Olympics ngomnyaka ozayo elizweni le-Brazil. Ohlohle umhlomelo weqembu leZimbabwe ngumgadli uRudone Shamba, njalo lo mhlomelo utsho ukuba iqembu leli lisesimeni esihle esokudlulela phambili ngoba kumele lihlohle kanye nje kungelampendulo emdlalweni oza kuba kuleli ngemva kwamaviki amabili ngoba lo mhlomelo eliwuhlohle lidlala lingekho ekhaya uzabe usuzabalwa kabili. Impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe ngempela viki edlileyo iveza ukuba iqembu leHarare City lizadibana lele Dynamos kumdlalo wefinali ekupheleni kwenyanga ngemva kokuba iqembu leCity litshayele ZPC Caribe nge-4-1 ngomgqibelo, kwathi ele Dynamos linqobe leChapungu nge-1 kanyangesonto. Yomibili limidlalo iqhutshelwe enkundleni yemandaba esedolobheni leZwishabane. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe kwamanye amazwe. Iqembu le-Orlando Pirates lase-South Africa liphumelele ukuyadlala kumdlalo we-final kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngemva kokunqoba elikwenze le-Al Ahli nge-4-3 ngensonto emdlalweni odlalelwe elizweni le-Egypt. Lokhu kutsho ukuba nxa sekuhlanganiswa le mpumelelo yomdlalo wakuqala odlalelwe elizweni le-South Africa, iqembu le-Pirates linqobe nge-5-3. Amabhakaniya azadibana leqembu le-Etoile du Sahel le-Tunisia, lona elinqobe leZamalek lase-Egypt nge-5-4 nxa sekuhlanganiswa impumelelo yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu. NgaseNgilandi kulabaqeqeshi ababili abalahlekelwe umsebenzi ngemva kwemidlalo yeviki le-9 e-English Premier League, njalo laba ngabathi uBrendan Rodgers weqembu le-Liverpool kanye loDick Advocaat weqembu le-Sunderland. URodgers uxotshwe ngemva kokuba iqembu leLiverpool libe ngutshikilobhanqa leEverton, njalo utshiya leli qembu likwindawo yechumi engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elitshumi lambili. U-Advocaat utshiye iqembu leSunderland likusendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo emithathu. Kundawo yakuqala engalaneni kutholakala iqembu leManchester City, lona elibhaxabule leNewcastle nge-6-1 njalo lile miklomelo elitshumi lathobaminembili. Iqembu le-Arsenal lona elitshayele Manchester United nge-3-0 lihlezi kwindawo yesibili lile miklomelo elitshumi lesithupha, okulinani leqembu leManchester United lona elihlezi kwindawo yesithathu. Sikhangele umdlalo kakhirikithi. Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina ohlobo le-One Day International phakathi kweqembu elimela iZimbabwe lele-Pakistan obusenkundleni Harare Sports Club namhla emini uphele iqembu le-Pakistan linqobe ngama-wickets ayisikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Pakistan linqobe leZimbabwe nge-2-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emithathu edlalwe yilawa mazwe yohlobo le-One Day International. Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola namhla lathola amaranzi alikhulu lamachuma esithupha lanye 161 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs afika phose amachumi amane, kwathi iqembu lePakistan seliphendula latshaya amaranzi alikhulu lamachuma esithupha lambili lilahlekelwe ngabadlali abathathu kuma-overs angamachumi amathathu lanye. Ngimelisiwe 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi sesingasavumi, kodwa ke ugqiba uhlelo lwethu esikhangele ebezikhokhela obe ngumsekeli kanobhola obona ngoqoqo kwenhlelo zebandla le-MTCT uMnumzana Thamsanqa Mahlangu akasekho. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa ukutholiswa kwabantu indawo zokuhlala ezilohlonzi, ele-World Habitat Day. Ugatsha lwezempilakahle luthi uhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane efana lendingindi le-rubela luqhutshwe kakuhle elizweni lonke. Njalo kukhanya abenkolo ezijiyeneyo abavame kungakhwabithi ukuhlabisa abantwana bebephatheka ngokugcweleyo. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zakusihlwa. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah.